into ekhulunywa yilaba abantu be-CCC ukuthi baya va imhlangano yabo iyaphanjaniswa bayaphanjaniswa emhlanganweni yabo hayi akusiqiniso lelo iqiniso yokuthi abantu laba bavele bona abakukhulumayo akusiqiniso bavele bagidimisa ukukhuluma amanga bele njongo yabo yokuthi inhlelo zabo zihambe bancedise bachumayele ivangeli lelo lokuthi bona bayavalelwa phandle imhlangano yabo iyaphanjaniswa ukuze laba abayibo baba ama-handlers abo abazwe bese kusebenzisa khonokho even ngemva kokhetho ukuthi nxa sebekhala bethi ha ukhetho lwalo ungakhululekanga kungakafiki ukhetho sasingavunyelwa ngoba kathe nxa ukhangela Gibson ngifuna ukukutshela abantu laba bayabhizi bayabhodabhoda bayenza imihlangano yabo bakhululekile ungakhangala even khona ngale ngaphandle emaphandleni ngale bakhululekile bazenzela imisebenzi imihlangano yabo bekhululekile santando
kodwa bangakhuluma nje kuphela babagawuleke kungela lutho nje umuntu aphonga ukuthi folohlo
angikwazi ukuthi abakufunayo ke kade sikuyini ukwedlula khonokho abakutholayo ukuthi isikhathi senesa balaso ukuthi bazikhankasela bazenzele umathanda nje akula muntu obaphambanisayo ngitho oloyedwa kanye kulokhu kukhala kwabo kuvela ngaphi kuyatshengisa ukuthi kulokhu kuganga abantu abaqhuba uhlelo lokuganga abasobantu asithini thina sesilanda ukhetho asikhulumeni ngento ezikhona akula muntu ophambaniswa umuntu akula muntu abantu abaphanjaniswayo la ngamanga wodwa laba abakhulumayo and akusoze kubancedise khonokho ngoba kuvele kathi bakutshela bani ongaboniyo phansi kuground abantu bakhangele phela abantu bayababona yonke into abayenzayo abantu bakhangele nxa besenza imisebenzi yabo abantu bayabe bakhangele bona bazikhankasele kuphela badinga usekelo kuphela bayajoli bekhuluma into ezingayisizo ezikhona phansi kuground.